sekuyizikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlaka 21 Bimbitho 2019 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli
sikwazi asinuse lathi sibe khona. Ayikhonja anuse abantu bakhe abafunayo abalutshwane. Kwani nasebe kupublisha enyuzini kuze zokuthiwa bese ebelanda abantu bakobulawa kalandanga thini siyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale harare yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhlanje kobulawayo kodwa waxutha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uzenzele Ndebele. Inani labantu asebelahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho ehlasele isigaba seManicaland selifike kukhulu lamachumi phose amane i-139 ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Silengxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Umfundisi Nicholas Mure weSabatha obhubhe ndawonye lomkakhe labantwa babo abahlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhla kobulawayo kodwa waxutha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa umqondisi wenhlanganiso eyeCenter for Innovation and Technology uzenzele Ndebele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo umhlangano owenziwe ngumongameli Mnangagwa labenhlanganiso ezizimeleyo lapho okuxotshwe intatheli zindaba. Iningi lisola kakhulu ukubuya kwakhe ngudlu ngoba kunje iningi labantu alazi ukuthi ukhona. Unkosikazi Alice Ncube isakhamuzi sakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokuthi kungani ehlangene labenhlanganiso ezimela abantu ethi ungani ufuna ukuzethusela.
Uhulumeni awumelanga angenele ekusebenzeni kwama CSOs ngoba vele isisekelo sombuso siyabavumela ukuthi babe khona basebenze labantu. Khathesi sekungani uhulumeni ufuna ukubethusela endleleni yabo abasebenza layo labantu. Njalo amanye amazwe akhangele wonke la amanyathelo ayenziwa nguhulumeni ngeke adlelane lathi njengelizwe nxa uhulumeni lo esethusela thina abantu.
Umnumzana Joseph Mafu esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi nxa umuntu engubaba womuzi kumele enze izinto ezisegcekeni ukuze abantwa bakhe bamhloniphe.
Ngabuye sikwazi asinuse lathi sibe khona. Ayikhonja anuse abantu bakhe abafunayo abalutshwane kwani nasebe kupublisha enyuzini kuze zokuthiwa bese ebelanda abantu bakobulawa kalandanga thini siyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale harare yakhe. Nxa ukuthi uzo-addressa i-issue yekugrawundi kabise thina abantu abalahlekelwa yisihlobo abantu abafelwayo azosi-addressa not ukuthi ngokulahlekelwa ngabantu bekugrawundi. Nxa ukuthi umkhuluma ngegugrawundi kabize thina izakhamizi asi-addresse simtshele ukuthi sizwa ubuhlungu obunjani nokuthi sidinga usizo olunjani not in secret. Nxa ngubaba kumelanga wenze izinto in secret.
Umnumzana Bekezela Nxumalo ongomunye wabahlali bakobulawayo uthi umongameli usebenzisa imali kaZulu ukuze aphaphe kundizamtshina ngakho kumele uZulu abekwazi nxa ebuya.
Upresident bani osiqatshelayo thina besifuna ukumbuza ukuthi kanti igugurawundi yena wayenza njani and nxa ifuna simxolele ngabe uyesihlandi straight hayi ukuthi abuye efike invite abangani bakhe thina besesitheespect ukuthi abesesithi ubuthiwa waxolelwa uyabexolelwe mbane engalandanga abantu and thina lalapha sisizwa sengizisizwa kungamafunga funga ukuthi khona
osakhulayo wakobulawayo uPhesi Sibanda uthi umongameli kumele abhode idolobho lonke ikakhulu izibhedlela ebona ukuthi abantu balenhlupho bani
Sinosimanga kakhulu ngokuthi uPresident ukhona lapha ngemva kokuthi besingakutshelwa ngokusingakwazi. Okusingalisa kakhulu ngesikubonayo ukuthi khathesi empilo akulazinto ezikwanileyo abantu bathwele nzima ukuthi bakwanise ukuthi basevaleleka besibhedlela amanzi, into eziqakathekileyo azikho, ukudla konke lokhu akukho. Kodwa kuba khona wakhe lapha besifisa ukuthi ngazayo uyabuya abone ukuthi abantu bakobulawayo bahlukuluzeke ngamanani bacange bahlangane.
Kusenjalo umongameli Mnangagwa uxotshe intatheli izindaba emhlanganweni wakhe labenhlanganiso ezizimeleyo. Kuthi umqondisi weCenter for Innovation and Technology iSite ointatheli izindaba uZenzele Ndebele ubotshiwe phandle weState House lapho okade kusenzelwa lomhlangano amapholisa esithi amfumene enamagabha entuthu ehitshayo asasebenzayo emoteni yakhe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubesesusiwe enkambeni yamapholisa eHillside wobulawayo esesiwe uhlangothi olwe-law and order kodwa ungakacaci icala aletheswayo. Umhlangano kamongameli labenhlanganiso ezimela abantu lamuhla kobulawayo awuphathanga kuhle uZulu waleli dolobho ngoba bethi nxa umongameli ebuyile endaweni yabo kumele kube sobala kwazakale ngumuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ubeze ngenjongo bani. Iningi liveze ukudana ngezinqumo ezenziwa nguhulumende ngoba kungani abananzwa njengabantu beveza njalo ukuhlukumezeka ngodaba lwegugurawundi okusuke kwakhomba ukuthi amanxeba awakapholi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngimu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende uthi indizamtshina ezine sezithwalele uncedo lokudla lemithi abanye beSkyline eChimanimani kulandela izulu lesiphepho esigabeni seManicaland elibulele abantu abalikhulu lamachumi phose amane i-139 njalo ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende luthi enye yalezi ndizamtshina yenkampani yeMaz ihambise impahla esibhedlela seNgangu leseMtambara Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona njalo kule mota zokuthwala abagulayo ezama-ambulances ezine eziphathisa kulumsebenzi. Uhulumende uthi okuhluphayo ukuthi akulamanzi edolobheni leChimanimani kanye leChipinge ngenxa yalo monakalo. Uncedo lwempahla ezivela eTanzania lubikwa lufikile lamuhla eManyame eBest njalo isigodlo seChina eZimbabwe laso sinikeze impahla. Omunye wabaqoqa uncedo kobulawayo umnumzana David Coltart uthi imota enkulu ethwele impahla ezithiyeneyo isisukile kuleli dolobho ilubhekise eChimanimani. Umongameli Emerson Mnangagwa ubeseChimanimani izolo lapho athembise abantu ukuthi bazathola ukudla lemithi eyokubasiza. Izimota kanye lendizamtshina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho edabukile kumbe egcwele amanzi kulandela leli zulu kodwa uhlupho lolu lubikwa solungcono kwezinye indawo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo councillor weZibarasekwa umnumzana Thamsanqa Ngahadebe.
Thina saba le meeting eyabizwa ngumeya uHebert Gomba. Sahlala phansi njengama-chairperson amakomiti onke esilawo kukhansili. Sabonisana ukuthi ezindaweni lapho esikuzo njengama-leaders silathi sifake isandla esikuthi sidinge uncedo kuma-stakeholders ethu, ama-business people, ama-churches, lawo wonke muntu ongakwanisa ukuthi afake isandla ngendlela angayikwanisa ukwenzela ukuthi sithole zingaba impahla imali lana ukuthengwayo ukuthi sincede labo bantu la kathes ulabantu siyafaka kuma group ethu esilawo ama WhatsApp abanye kuma meetings yakhuluma nalaluphupho esahlangana ngalo njengeZimbabwe etimani mani kuyenzela ukuthi abantu babuye basilande labo abaloncedo noma ukuthi siba direct sibancede abafuna ukubuya njenge-line yeparty siyaba director sleparty office ebamba konoko abafuna ukubuya njenge-individual siyabaleka lathi sibahambise ngaleyo ndlela abathanda ukuthi bangene layo ukuthi bafake labo uncedo labo.
Sikhuluma nje kuyini okubambekayo eselikutholile kumbe eselikuhambisile khona ngale.
Right, okuhambileyo sokukuningi through our mayor, okubuye through abantu abakuphathi ngendlela engiyitshoyo kuma-group yethu, sokukhona, mina ngikhuluma kanje ngikukhansela wedivarisiko. There is ubaba izolo sibili owabuyayo waqala wafaka ku-group yethu esilayo, silothiwa ngumatibiri. Oku office yethu eMorgan Tsvangirai House kulapho ahanjiswa khona ukuthi ahambise lolu uncedo alalo olwempahla oyayefuna ukuthi afake layo uncedo silama mayors from just like Mutare la Masvingo lekwezinye indawo through our councillors noma through any one of the party executive our hierarchy.
Hello ke ngokansela wezivarasekwa umnumzana Thamsanqa Hadebe ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare. Lokho sikudaba lunye omunye wabafele engozini yezulu lesiphepho leli ngumfundisi weSabatha umnumzana Nicholas Mure yena obhubhe ndawonye lomkakhe odabuka eTsholotsho kanye labantu babo abahlanu. Umnumzana Mure ubedabuka esanyathi kodwa ubehlala eChimanimani lapho afikiswe khona ngumsebenzi wobufundisi ehlala lomndeni wakhe. Ngokuselakala kwenhlanhla babhubhe umuzi wonke. Isidumbu sikaMure esomkakhe lezabantwana ababili zitholakele kodwa kusilela esomntwana oyedwa. Imuli zabo ziphakathi kokudinga. Sixoxe lesihlobo somndeni lo unkosikazi Solinda Atalia Ngwenya wasichasela okuningi ngosizi olubehleleyo.
Thina umalume ngumuntu obesebenzela eThumanimana, umuntu obesenza umsebenzi ngokuthumayela. So ube ngumuntu ekhona ngale lemuli yakhe ngalowo msebenzi ke kungekho ukuthi ukuthi uyakhile. So kutho ukuthi ngephutha ke leli zwi leliye lana ileli suke la labangenela labathatha konke lemuli. Okubuhlungu nje ukuthi ma befika ngalo godi bathole ukuthi abantu abatholakali kodwa yena umalume uNikho Mari Mdinga bazobetshelwa ukuthi sebengcwatshiwe kanye lonkosikazi wakhe bengatholi abantwana. Then abantwana yibathi sebebatholile abangu-2 selusizeke kakhulu ngendaba eyenzakeleyo ngoba silahlekelwe ngabantu abangu-5 ngesikhathi esiyi-1.
Abantwana othi batholakele batholakale sebejonile labo sebeyizidumbu.
Yebo, bayizidumbu labo.
Uyacho kubana abanye benu bathole umalume lo nkosikazi wakhe isebengcwatshiwe abantwana ke bona?
Hayi, abantwana bethi bebangakangcwatshwa. Indawo lapha abatholakale khona kulezi ndawo ezishiyeneyo nje abebehamba becheck-a khona bathi kugcwele izidumbu eziningi khona ngale kutho ukuthi bezilindele ndlela zokuthi zingcwatshwe. So ma behamba belokhu bedinga yikho lapha abagcine sebethola-ke abantwana kwazi ukuthi belabo maybe ngadi kuphuziwe adi kuzathola futhi labantwana sebengcwatshiwe kodwa-ke hhayi babathole ngelakhi besasakhona abantwana bengakangcwatshwa kuleyo ndawo.
Umalume ubedabuka ngaphi ngokuzalwa njalo khonale eManikaland ubekhokhela yiphi inkonzo?
Ube kungena ibandla leSabatha iSDA iReformed Church labana abama Sabatha angadli inyama iyo ibandla lakhe lingenayo yena ekhaya kusesanyathi unkosikazi wakhe ngowetholotho edlanini uphuma eKhangqhana
igama likamalume njengomuntu obe ongomuntu ongumkhokheli ungathanda ukusazisa lona
Nicholas Mure.
Alo ke ngunkosikazi so Linda Atalia Ngwenya ongomunye wababhujelwe isihlobo esihlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokho sekudabalunye izivalane zeZimbabwe ziyaqhubeka zihambisa uncedo ebantwini abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai bekhuthaza wonke umuntu olakho ukwelula izandla ukuthi aqhubeke esipha ngoba kungumlando womuntu wonke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umonakalo obangelwe izulu lesikhukhula sika cyclone Idai esihlasele indawo zeManicaland eZimbabwe sesibe isibonelo sothando nangozwelo olunabantu beZimbabwe ngemva kokuba abaningi befuqe ukubuthanisa uncedo lwempahla, ukudla nemali wabehlelwe yile ingozi. Indawo zonke ezibuthanisa uncedo ezedekelele iStudio 7 ziveze ukuthi akulalutho olwedlula uthando njalo uma abantu bezimisele banakho ukunqoba ezikhathini ezinje. Endaweni ebuthanisa uncedo lo lwenkonzweni yePresbyterian Church emzini weHighlands eHarare namhlanje emini bekusetshenzwa abadala labatsha befaka impahla ezimoteni ezifana namarori namakhombi ukuthi ziyephiwa nabo abasetsha imanimani. Ezinye indawo ezifana le-Rotary Center lasezitolo ze-Econet bekuyisiphithiphithi uzulu encedisa ngazo zonke indlela. Unkosazana Mavis Dlomo isakhamuzi seHarare omunye ophathise emsebenzini wokubuthanisa lokulayisha ezimoteni uthi udubo osolukhona yikusilela kwezimota zokuthwala ukuze uncedo lolu luyefika eManicaland ngoba sokuningi okumele kuthwalwe.
Sesithumezele izigqoko ezabantwana konke labadala ukwenza ukuthi bayencedwa khona ngale benelise labo ukuthi bagqoke njengoba besele benqunu bengalalutho. Sesibuthelele futhi njalo ukudla amathindi lamasepa kodwa khanye ngani uhlupho olukhona ngolwe-transport ukuze luyefika khona ngale ningi okuseleyo futhi kuswelakala ukuthi kuthwalwe yikho besesivumele ukuthi ngcono sikuhambise in batches.
Abaningi bathi isenzo sombuza lesi siphumelele kakhulu ngoba abantu nxa bengaxatshaniswanga ngabezombusazwe bayabambana. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Mlindelo Mancutshana.
Abantwana beZimbabwe sebetshengisele ukuthi babambene njalo bakhala ndawonye bangakhathalekile umhlobo kumbe ukuthi uvela ngaphi ungwayithi. Inkinga esivelile kathesi osokusobala yikuba inkokheli yiyo engekhoyo lapha elizweni, inkokheli yiyo exeganisa abantu, inkokheli yiyo enza abantu betshone bebambeni ngentamo. Lapho obengafunakali khona inkokheli yepolitiki abantu bazenzela izinto zabo kuhle, lokhu siyakutshayela ihlombe sibili. Njalo kuyathengisa ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sesingabantu asebekhulile asebesukumile ukudlula lapho esasikhona kuqala.
UMancishana usekelwe ngumnumzana Lazarus Maguta naye oyisakamuzi seHarare okade encedisa ukulayitsha impahla emarolini akade esiya eManicaland esuka enkonzeni yePresbyterian namhlanje.
Engunanzelelileyo ukuthi kungela politics into ziyahamba sibili abantu abasihluphayo kuna labo ama-politicians udubo lolu lwathi lusiba khona. Ngabona amanye amaZimbabweans abanye abavele bethule abanye abangelandaba lezinto ezenzakalayo.
Umnumzana Blessing Sithole njalo isakamuzi seHarare uthi uhulumende kumele aphange alungisise indaba zokuguquka komkhathi ukuze kwenqatshelwe izihlakalo ezinjengalezi.
Uzulu weZimbabwe utshengisa ukuthi ubambene, utshengisa ukuthi uphathekile sibili ngemva komonakalo owenzakala eChimanimani. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu abalosizi, ngabantu ababambeneyo, abalobuntu. Ngoba lokhu kusitshengisa ukuthi esintwini sethu wonke umuntu umakhelwane yisihlobo sakho. Ngakho-ke abantu abaningi baqhuqene endaweni ezijiyeneyo sibili baletha impahla ngesiphangiphangi. Kodwa nje isicelo sethu kumbe isifiso sethu bekuyukuthi ngabe kuthiwa layo uhulumeni wagijima ngesiphangiphangi abe kuthiwa wasiza sibili abantu abaningi abanye bengalahlekelwanga impilo.
Kusenjalo impiko evela kuhulumende ithi ukuthi sebelikhulu lamathumi amane lambili abantu asebebulewe yile ingozi ka-cyclone Idai. Abantu abangaba ngamakhulu amathathu babikwa lokhu bengakazakali ukuthi bangaphi, njalo uhulumende uqhubeka icela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise kulolu duwo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Akuhlelo lwe-Live Talk oluphathelane lendaba zabesifazane olo-Women's Roundtable lamhlanje siqhubekela phambili ngemizamo enziwayo elizweni yokunceda abawelwe yingozi yezulu lesikhukhula Cyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Amanyathelo athethwe inkokheli yezombusazwe ekuphathiseni lokududuza abathintwe ingozi yezulu lesiphepho uCyclone Idai sokudale inkulumo. Abanye ngabathi uMongameli Mnangagwa wasukelani wayaphetheya ngesikhathi kuzavuka kusina leli zulu. Kanti ke abanye ngabathi ukuya eManicaland okwenziwa umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kwakuyikufuna ukuzibonakalisa nje kuphela. Abanye njalo ngabasola uhulumende ngokungaqambi amalanga okuzila elizweni kwehliswe amafulegi njengalokho okuhlala kusenzakala nxa ilizwe liwele yingozi elingana lale ekhona kumbe ukufelwa ngabantu abaningi kangaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Angliston Sibanda endawonye lelunga ledale le-Central Committee ebandla le-ZANU-PF uMnumzana Believe Gawule oyibandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngibonge nje ukuthi nginanzelele ukuthi uhulumende uqale uhle masinya uphangile ukuthi akhangile uduko lolwehlele abantu eChimanimani ikakhulu laba abayehlelwe yingozi zamanzi. Imizamo eyenziweyo ngiyayibonga kakhulu, laba abasiphathisileyo ngiyababongela njalo kakhulu. Ngithanda ukuthi sithi njengesizwe sikhala sonke labo laba abalahlekelweyo, izimbulo ezilahlekelweyo. Bese ngisithi-ke ezombangazo ziselakali-ke ekande lapha nginyananzelele ukuthi umongameli ngiyambone umongameli ngaba lezi zihlakalo ezithize ezikhona, njengokuthi umongameli athi kumele agijima ayefika khona ngaye la ahlanganise lo hulumende wakhe encedise abayehlelwe yingozi laba. Kodwa engikunanzelelayo ukuthi kade sengibona ezombangazo ziyangenangena abantu bethi hey umongameli kuyangaphi kuzinto eziningi besolasola. Kube kanti bakithi amanzi shuwa adalwa uNkulunkulu. Kodwa-ke engikunanzelelayo njalo futhi kuyukuthi abantu bayasola nje yonke into besisholeleso. Kanti ngani kubo amazweni yangithi mina amazweni anjabo America abantu kuya kube labo hurricane labo bani bani kufe inano labantu elikhulu kakhulu emazweni-ke ayenelisayo. Isehlakalo esinjengalesi ngathi sithe sehla kathi isiyabe singaphendli kwamandla kukahulumende.
Mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo baba uGawule la?
Okokuqala ngithanda ukuqhalela izimuli ezilahlekelweyo, njalo kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa kwabantu abalahlekelwe izihlobo nabalahlekelwe izifuyo, inkomo, izindlu kakusonto emnandi. Ngithi mina sithizekani ikwenza kwenkosi kakulanto esingayenza. Bese ngithi kumnumzana uGawule ngiyamuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi yena kuyenzakala. Yebo kuyenzakala, kodwa mina njengomuntu oqeqeshe kwezilezi zinto disaster management sisala sikhuluma ukuthi i-disaster preparedness yethu njengelizwe ine-problem. Inkomo okhokhela i-civil protection unit uyikuthe kufika i-cyclone ubengela budget, i-CPU ibingela-cent eyokuthi incedise abantu. Iviki yonke kuthiwa i-cyclone yeza, i-cyclone yeza, akuzange kubonakale kulolutho olwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bahambe baye evakuwethwa. E-America kungathiwa i-hurricane yeza, wonke umuntu kuyagijinywa i-disaster preparedness yabo.
Mnumzana Gawule, uyavuma yini ekubonini ukuthi kukhanya kuhambanga kahle lokho kuthiwa ngesilungu iresponse.
Ngicela ukuthi ngithi asikhangeleni ke ngale indlela ukuthi uhulumende ekungeneleni kwakhe ese ngemva kokuthi kuvele umonakalo, kodwa ke abantu phela i-blame singeke sise kuhulumende kumbe sise kakhulu ngenkani ukuthi ngithi abantu ugatshalo lwana lwe-protection olumele lwenze umsebenzi walo ngazikhathi zonke luhlale lulungiselele. Ngiyavuma khonoko ezinye izinto abanye abantu bengehlile kumsebenzi aba-osayinwe makungabi ne-blame kakhulu ekakuhulumende. Hulumende athink thina kube yizigaba ukuthi i-province enje u-provincial administrator besebuthongweni le-team zakasebenza labo labobani bani labobani bani awanqabehle, let's apportion i-blame kubona abo bantu abakhangele umsebenzi wonalowo, kungabi nguhulumende sonke isikhathi. Uhulumende kunje, uhulumende kunje, kodwa khonoko okunjalo kuthanda ukuthi le mfundiso ebakhona enaleyo yeqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bona labo babe ngabantu abafundiswayo ngezikhathi zonke ukuthi xa izehlakalo ezinjengalezi kuthiwa zisondele ebantwini, okunye abazenzele ngalindlela. Njengoba ngisitsho ngithi even kona America amazwe aphambili kakhulu athuthukileyo kakhulu ndabo America anothe kakhulu yale nto yonke, kodwa izehlakalo zenezi ezinjengazenezi ama-natural disasters la ayenzakala. Enye into futhi kade inanzelela mina, nami nginje kade ngingathembeli ukuthi engeke kungaba yinto enkulu kangaka engabe iqinise ikhatha abantu ibulala abantu ngobuningi kangaka.
Nantu daba mfundisi Sibanda.
Babugawule, ngisola ungivumele ukuthi mina ngisola ukuthi uminister we-local government arizayine umsebenzi, ngoba abantu labo okhuluma ngabo OPA labo lo-province administrator abalalile abahambe balale ebuthongweni ima-department sisayelihlombe abezomkhathi bayenze kuhle kakhulu, basigcina si-up-to-date kwi-cycle nals. Kodwa i-local government ayenzanga lutho ukuthi i-ed mina uminister we-local government la u-province administrator bakhe labo-DA kumele ba-resigne umsebenzi ukuze basitshengisele ukuthi they regret ukuthi basalile bekela abantu bonakalelo abantu wabo. Okwesibili, ngicela ukuthi into kule babugawule i-disaster iyenzakala emazweni, kodwa ilizwe nelizwe ukuvele avethe i-disaster kumele istrengthene into ekuthiwa i-community capacity, ngoba i-disaster ingehlela endaweni kwe-community is already vulnerable yenza khonokho esikubonileyo. Same disaster ungayithatha ihambise e-America kathi ngaso zibe ne-impact ebenayo lapho. Kanti kuphini ukuthi njengohulumende sike siye investe ku-rural amenities, kuye kube ne-housing plan, standard housing plans and the settlements are organized emakhaya.
Hello, okay, ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lelunga ledale le-Central Committee yebandla lezibanu PF, umnumzana Believe Gawule.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Awutshele kancane wemzulu eyenkiliphiphaphalala, awutshele kancane wemzulu eyenkiliphiphaphalala, awutshele kancane wemzulu eyenkiliphiphaphalala, awutshele kancane wemzulu eyenkiliphiphaphalala. Bemalume
ngasavuma ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangene labenhlanganiso ezizimeleyo, kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano, kwaphindwa kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uZenzele Ndebele. Sive lengxoxo lesihloko somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho lescyclone Idai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Okwamanje sendithiya ku Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.